Isahluko 59. Ingubani indodana yomuntu? UMateyu 16 verse 13 kusiya ku 27, uMarko 8 verse 22 kusiya ku 38, uLuka 9 verse 18 kusiya ku 26. Okusesihlokweni lesi. UJesu silisa indoda eyisiphofu. UPetro uzanikwa amakhiye ombuso. UJesu ukhuluma ngokufa kwakhe kanye lokuvuswa kwakhe. UJesu labafundi bakhe bafika eBethsaida. Abantu bese beletha kuye indoda eyisiphofu bamncenge ukuthi ayithinte ukuze isile. UJesu bamba indoda le ngesandla aphume layo ngaphandle kwedolobho. Uthe sekhafulele emehlweni endoda le ayibuze athi, "Kulolutho olubonayo yini?" Indoda le iphendula uJesu isithi, "Ngibona abantu, kodwa bakhanya ngani izihlahla ezihamba-hambayo." UMarko 8 verse 23 lo 24. UJesu ubeka izandla zakhe emehlweni ayo. Ibisiqalisa ukubona kuhle. Uyayitshela ukuthi buyele ngekhaya njalo uyiqonqosela ukuthi ingangene edolobheni. Ngemva kwalokho uJesu labafundi bakhe baqonda enyakatho esigabeni seCesarea Philippi. Umango wakhona ngumqanso ongaba ngamakhilomitha ngo-40. Idolobho leCesarea Philippi liphezu kwentaba njalo ngemva kwalo kukhanya intaba iHermon ende futhi elongqwaqwane phezulu. Uhambo lwabo lungathatha insuku ezimbili loba ezedlula lapho. Phakathi kohambo uJesu yasuka abe yedwa ukuze athandaze. Ukhathazekile ngabafundi bakhe ngoba sekusele izinyanga ezingaba isishiyagalolunye lobe zilitshumi ukuthi abulawe. Abaningi basanda kumtshiya njalo abanye bengabe bengazwisisi kumbe bedanile. Kungenzeka bayazibuza ukuthi kungani uJesu engavumanga lapho abantu befuna ukumenza inkosi, lokuthi kungani engenzanga isibonakaliso ukuze atshengise abathandabuzayo ukuthi ungubani sibili. Abafundi baya lapho uJesu akhuleka khona. Abe sebabuza athi, "Abantu bathindozana yomuntu ingubani?" Baphendula bathi, "Abanye bathi uJohane umbhaphathizi, abanye bathi uElijah, abanye bona bathi uJeremiah loba umunye wabaprofeti." Kukhanya ngani abantu bacabanga ukuthi uJesu ngomunye wamadoda la osevuswe ekufeni. UJesu ufuna ukwazi ukuthi abafundi bakhe bacabangani. Yikho yababuza athi, "Kodwa lina lithi ngingubani?" UPetru phendula masinyane sithi, "UnguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo." UMateyu 16 verse 13 kusiya ku-16. UJesu uthi uPetru kumele athokoze ukuthi uNkulunkulu ukuvezile lokhu kuye, njalo uphinda athi, "Ngithi kuwe, wena unguPetru, futhi phezu kwaleli dwala ngiza kwakha ibandla lami, njalo amagedi engcwaba kasoze abe lamandla kulalo." UJesu uthi uzakwakha ibandla njalo ingcwaba ngeke lenelise ukuwathumba kokuphela amalunga alo nxa engahlala ethembekile emhlabeni. Uthembisa uPetro athi, "Ngiza kunika amakhiye ombuso wamazulu." UMateyu 16 verse 18 lo 19. UJesu kaqakathekisa uPetro ukwedlula abanye abapostoli njalo katsho ukuthi nguye isisekelo sebandla. UJesu yilo idwala lapho kuzakwakhelwa khona ibandla lakhe. Lanxa kunjalo, uPetro uzakwamukela amakhiye amathathu. Nguye oza kuba lesibusiso sokuvulela amaqembu abantu ithuba lokungena embusweni wamazulu. UPetro wayezasebenzisa ikhiye yokuqala ngePentecost lika-33 CE, etshengisa amaJuda aphendukileyo kanye labantu abaphendukela okholoni lwesiJuda ukuthi bangasindiswa njani. Ikhiye yesibili wayezayisebenzisa ukuthi avulele amaSamariya ithuba lokuthi angene embusweni kaNkulunkulu. Ngo-36 CE, uPetro wayezasebenzisa ikhiye yesithathu ukuze avulele labezizweni abangasokwanga lelo thuba, abagoqela uKoneliya kanye lezihlobo zakhe labangane. Engxoxweni leyabapostoli bakaJesu bayakhathazeka lapho batshela ukuthi uzahlupheka njalo abulawe eJerusalema esikhathini esiseduze. UPetro kazwisisi ukuthi uJesu uzavuswa aye ezulwini, yikho umdonsela eceleni abesemkhuza esithi, "Zizwele isihawu Nkosi, lokho ngeke kwenzeke kuwe loba sekutheni." Kodwa uJesu yamflathela phendule sithi, "Yana emva kwami Sathane, uyisikhubekiso kimi ngoba kawucabanga imicabango kaNkulunkulu kodwa ucabange yabantu." UMateyu 16 verse 22 lo 23. Khathesi uJesu kasakhulumi labapostoli kuphela kodwa ubiza labanye abafundi abese bachasisela ukuthi kakusoze kube lula ukuba ngumlandeli wakhe. Uthi kubo, "Loba ngubani ofuna ukungilandela kazisidele, athwale isigodo sakhe sokuhlutshwa, aqhubeke engilandela, ngoba loba ngubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe kuzamlahlekela, kodwa loba ngubani olahlekelwa yikuphila kwakhe ngenxa yami la ngenxa yezindaba ezinhle uza kusindisa." Marko 8 verse 34 lo 35. Abafundi baka Jesu kumele babe lesibindi njalo kumele bazidele ukuze bamngelwe nguye. UJesu uthi loba ngubani oba lenhloni ngami kumbe ngamazwi ami kulesi sizukulwane esingathembekanga njalo esonayo. Indodana yomuntu layo iza kuba lenhloni ngaye nxa isisiza isenkazimulweni kayise ilezi ngilosi ezingcwele. Marko 8 verse 38. Yikho kanye uJesu azakwenza nxa esesiza. Uzanika ngamunye umvuzo wakhe kusiya ngokuthi uziphatha njani. UMateyu 16 verse 27. Imibuzo. Abanye abantu bathi uJesu ungubani? Abapostoli bona bathi ungubani? UPetro unikwa waphi amakhiye njalo kumele asetshenziswe njani? UJesu mkhuza esithini uPetro njalo kungani emkhuza?